Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngale vuka njani izibukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi kulakho kumemethekisa igciwane le coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala lanxa uhulumende esithi konke kulungisiwe.
Abazali abafana nabo imali yesifizi yabahlupha, abanye imali yama-invoice yabahlupha, so masekuthiwa futhi ama-sanitizer konke amamaski ngokudingwa ngabazali sibona ukwenzima okukhuluma nabantu.
Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende kudala imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali emele iye kubandla le-MDC Alliance.
Kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma amahofisi amanye amatsha ama-upstairs ama-building aseharare laphana.
Izulu leyeze lesiphepho elithiwa Hurricane Ida selichaye idolobho leLouisiana kwele Melika ladala umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus ngoba kungathathwanga amanyathelo okuvikela abantwana lamatitshala. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi izikolo ebesezivalwe okomnyaka owodwa kulandela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka odluleyo ziyavulwa namuhla. Kodwa bakhona abazali abathi bekungakafiki isikhathi sokuthi izikolo zivulwe ngoba uhulumende ngokwakhe wengezelele ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo ye-COVID-19 esithi umumo awukafiki kusibanga sokuvulwa kwezikolo. Esithi umumo awukafiki kusibanga sokuthi iziqondiso ziyekethiswe. Kusenjalo uhulumende ubikwa esethule isikhwama esilemali eyizigidi ezingamakhulu amahlanu $500 million wokwakha izindlu zokufundela, ukuthenga amatende lokuthenga okokuzivikela ekuthelelwaneni igciwane le-coronavirus okuzasetshenziswa ezikolo. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana baqhelelane ukuze bengathelelani igciwane le-coronavirus. Umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi ubhode ngezikolo zelizwe lonke jikelele wabona zilungele ukuvulwa namuhla. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, abazali ukuvulwa kwezikolo singathi thina kubajumile. Yilo uhlupho abazali abakhuluma ngalo abangathi bakhonona ngakho, ngoba ungakhumbula kuhle kuyena le nje iviki kubo Monday Tuesday uhulumende bememezela ukuthi i-lockdown u-level 4 uzaqhubeka next 2 weeks. Ngokunjalo wonke umuntu ongumzali, abantwana labotisha bahle nje bazitshela ukuthi hhayi xazoba kwenye i-2 weeks, asilindeleni sibone ukuzenzana after 2 weeks. So kubuye kungathi nje into emangalisayo ebethisileyo nje athi kanti sokumemezela ukuthi izikolo ziyavulwa. Abazali bezibali ziyahlupha, abaye baya emabhodini, abaye abantwana siyakwazi ukuthi bafuna lokuthi baye abasemadrobini bagadiswe. Uzananzela ukuthi konke kona ilishubo lizakhwali, abanye futhi ababhadalele school fees. So nxa kumenyezela ukuthi izikolo zivulwa kusasa, abazali abaningi balokukhonona kakhulu ukuthi ah, lapha sokuzaba lokunzima. Abazali bezama ukuphasazela, bezama ukuthi ngalokudla lokuyana, yilo nje ihlupho esilinanzelele.
Khona manje ukuvulwa kwezikolo lokhu ubona ungani akusoze kumemethekise na igciwane le-coronavirus, ikakhulu nxa sikhangela ukubana akula ma-sanitizer ezikolo la?
Well, ukuvula kwezikolo nxa sesikhangele igcikwane le-coronavirus, abantu abaningi balovalo olokuthi engxenye khathesi futhi sesizidingela olunye uhlupho lokuthi lumkhuhlane umemethele. Ngoba ungananzelela la ma-PPEs lawa abantu kumele bazivikele ngawo ufanele asebenze ezikolo. Uhulumenze ukuthi yena abazali ababona bayancisana lezikolo ukuthi lezo zinto zithengwe. Abazali abafana nabo vele imali yesifizi yabahlupha, abanye imali yama-uniforms yabahlupha. So nxa sokuthiwa futhi ama-sanitizer konke ama-mask konke okudingwa ngabazali, sibona ubunzima obukhulu khonapha. Ingozi ikhona ukuthi abantwana nje basibazi ekuhlanganeni kwabo laphana, omunye sekazihambela besicela imaski komunye besithana ama-mask, kungasenzela ingozi yokuthi umkhuhlane umemetheke. Ingxa esingakutsho kuphela lathi ukuthi sizama ukuqonqosela bona abazali ukuthi abantwana sisabe bephakisa izikolo abatshele ukuthi baziphathe njani, ukuthi imask ayinikwa omunye umuntu ngeyakho, ube lusiya sanitizer lokumnyana kwabantwana. Abantwana sibathele ukuthi ezindlini bananzele ubana bangakwenzi. Befika after school esikhanye lababalisi labo ngokufananayo abahambe imessage efananayo ebantwaneni ukuthi hhayi ama-mask lingathintshani, lingaminyani, gezanzandla kuphela sanitize. Kodwa bese sithina nxa singaba khona silesikolo esingathola ukuthi sesile ukuthi ama-sanitize abe khona, kungangcono leso sikolo phose enxa esingafuneki ukuvulwa, ngoba sikafunele ukuvulwa kule ngozi yokusamemetha kusaloli gcikwane. Abantwana babuyele igcikwane balilethe ezindlini, i-community ibisinikana. Yilo uhlupho esilubonayo lungenzakala ukuthi izikolo ezisuke zavulwa nje abantu benganazeleli, and kule ngozi yokuthi izinto kuvikela igcikwane abantu kanti bengazilungiselanga ngendlela ephakemeyo, ngoba besazijeza enxenye kule 2 weeks ezaphela enxenye besokubonakala kuvulwa kwezikolo. Manje abantu bahle bajinywa khonapho khonapho.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuphiwa imali okwenziwe ibandla le-MDCT nguhulumende sokudale imibuzo yokuthi kambe ibandla leli lingalisetshenziswa na libandla le-ZANU-PF. Nanku liphiwa imali ebimele iye kubandla le-MDC Alliance. Ibandla le-MDCT eliqanjwe ngegama lokuthi MDC Alliance encwadini kahulumende liphiwe imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamashumi afika phose ayisithupha, $59 million, phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele parlamente engwebandla le-MDC Alliance. Sixoxele Sibanda wake wamela njalo isigaba sebhinga edalele parlamente waxotshiswa libandla le-MDCT ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kande kuqakathekile ukuthi uZulu abekwazi ukuthi le imali ephiwa abazombangazwe yimali ephiwa ngomthetho okuthiwa yi-Political Parties Finance Act, yimali yemthelo ethelwa nguZulu waseZimbabwe eyiyo ephiwa abazamabandla ezombangazwe. Kodwa ngomthetho lo okhona phiwa kuphela ibandla eliyabe lingene phakathina komncintiswano we-general election lathola ama votes awedlula i-5% of total votes eziyabe zivotiwe ngaleso sikhathi. Na okutsho ukuthi khona khathesi amabandla akade efuze ngokusemthethweni ukuthi athole leyo mali libandla lezana u-PF nxa siyakhangela amavoti ayiwo awabhalwa yi-ZEC, yizana u-PF kanye le-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa.
Kwahamba njani kuze kube ikhona lokho okuyikho khona lamhlanje?
Kwathiso kukhanya sobala ukuthi khona umnangagwa kawinanga, njengoba lanamhlanje kungaziwa ukuthi nxa wawina wawina ngamavotes amangaki. Okuyikho okwayenzakalayo ukuthi wathi uChamisa eseyalile ukuthi esetshenziswe ukugezisa ubusela obayenzakala kuma-election, umnangagwa wasesithi sengiyakudla lalabo abafunayo. Ngifuna ukuthi ngikutshengise ngale ndlela Christi ukuthi khona ngiyakwazi mina, ngikwazi ngoba kwesinye isikhathi ngake ngathunywa mina ngokwami ukuthi ukuthi hambe etshela uChamisa ukuthi khona singamthengela noma ama office amanye amacha ama upstairs ama building ase Harare laphana simnike izimoto azifunayo simnike izimali zokuthi abhadale izisebenzi ze party yakhe enxa ezavuma ukuthi ehambe eParliament eyokuba nguleader of opposition. So ke wathi ke uChamisa eseyalile ngoba injongo eyayikhona vele kumnangagwala labo abusa labo abalutshwana hathi singake sathi izanu yonke kodwa abalutshwana adla labo umnangagwa injongo yakhe kwakuyikuthi kungaphindi kube lo muntu okhononayo okhuluma kakhulu ukuthi khona elidla kubi imali lezithelo zaleli lizwe. So ke kwathi ke uChamisa eseyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye yikho ke okungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyileyani iParliament ka 2018 ngoba sokulabantu khona ngale singabathi ngama strangers ngaphakathina kweParliament. Umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abaningi bakhona ngabantu ababedliwe kwezinye indawo. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe enkayinothi ukuthi abe ngumember of parliament kodwa namhlanje uzithola engusenator. UPhugeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament kobulawayo kodwa namhlanje uzithola engusenator. Ngingababala bonke baningi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathina kwayo.
Ukhona emthethweni uhamba njani ukuthi kuphiwe ibandla le MDCT imali yonale?
Ye njengoba ngithilo Chris omonzora iMDCT laphana kudingwa nje ukuthi khona asifuni abantu abazakhulumela uZulu eParliament abayakuthi noma dodwa imali yelizwe ichaphazwa kubi njengoba uzwile ukuthi lesikwelete kathesi esiqanise safika kuma 20 billion. So omnangagwa kabajonganga ukuphakamisa lokuthuthukisa leli lizwe, omnangagwa bajonga ukuthi befikele njani izandla zabo kuma resources aleli lizwe. So ke bafuna abancedisa ukuthi nxa besidla labo bengakhulumi bethule. Omonzora sebetholakele ke ukuthi ngabantu abazimisele ukuthi besetshenziswe ukuthi bebukele inotho yelizwe idliwa ngabantu abalutshwana hatshi ukuthi ihambe kuZulu. So yikho nje kuphela okwenzakalayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wake waba lilunga lekomiti yezemali edalele eParliamente engwebandla leMDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli sebandla leMDCT umnumzana Witness Dube. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awayithulwe izolo. Ngasikhathi sinye lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamatshumi amathathu lanye 131 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Idolobho leHarare lelakobulawayo yiwo alabantu abaningi ababulewe yi-COVID-19 abane ngadolobho linye.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi isidumbu sikaJoe Mugabe wabhubha ekuqaleni kwenyanga kweleBhilitane sifike eHarare izolo. UMugabe owedlalela iqembu leCapes United ube leminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52. Iphephandaba leChronicles lithi uhulumende usefake eceleni imali engamadola angamakhulu amahlanu lanhlanu $554 million eyokwakha imigwaqo eMathebeleland North. Leli phephandaba lithi lokhu kuzakwenza abahlali kulesi sigaba bathole imisebenzi. Yeah, Njengoba manje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku Studio 7. Ngibingelele konke amaZimbabwe amahle. Inkili njani kodwa liyaphila. Okhulumayo nguIsaac Ndebele, Plumtree endaweni yaseTokwane. Hayi mina ngiyakhala bakithi, ngiyakhala ngesimo esenzakala eZimbabwe. Kanti iagreement eyavunyelwana phakathi kwezanu lezaphu ukuthi i-deputy president enye izabuya kuzaphu. Ngibona sichabalele sekuthulisekile. Ikhale futhi labo bakhona lapho ochuma bathuli nje kuphela laba abahlale bazobekhuluma ugawule. Kanti bona balaphana ukuthi bayancenga ukuthi bathole ukudla kumbe balaphana ngomsebenzi abathunyelwa ngabantu. Thina sazi ukuthi iagreement le eyavunyelwayo ephakathi kwezandla lezaphu yayenza ukuthi eZimbabwe kube lokuthula lapha. Ukuthi i-deputy president enye iphume kuzaphu. Ukuthi sekucisheleni asakwazi ngoba umbuso walaphana uqondakali. Nangu uShiwenga uphethe izikhundla eziyi-2. Uphethe izikhundla zebu-deputy president, uphethe izikhundla sokuba yi-minister of health. Esingakwazi ukuthi kanti akula abantu abayaziyo lo msebenzi we-minister of health, abantu bezimbabwe baningi kangaka. Umuntu oyazophatha izikhundla eziyi-2. Hayi, umbuso waseZimbabwe buhlungu kabi. Umbuso waseZimbabwe ubuhlungu, asazi ukuthi sekuphilwa njani lapha. Manje abantu bavalele ama-taxi akasebenzi, kuthiwa ama-taxi asebenzayo yizupu. Izo ama-taxi ezupu kuthiwa wona akala corona. La abanye abantu abafowethu abazizamelayo bayalishwa ukuthi basebenze. Kusebenza uzupu, uzupu kuthiwa yiko akho ku-right khona. Uzupu akala esibona kuyisiminyaminya khona nokuzupu kwakhona wona lowo. Abantu bethu bethapha i-corona khona lapho. Kodwa ama-taxi amanye kuthiwa engasebenzi ngawona. Ale corona izupu ngoba ngiyabo mina ngakwa labo Shiwenga ayila corona yona. Uyabona ukuthi into yakhona umdlalo nje. Kanti yona iZimbabwe yaba yizwe elinjani ngoba amazwe wonke asevulile amabhoda. Wonke amazwe avulile amabhoda. Kodwa manje bona baloku beyala le bhoda. Ama-airport bavulile. Bathi thina abantu abeZimbabwe yi-test le-corona. Abelungu ababuya phesheya bayabuya ama-aeroplane. Wonke ama-airport avulile. Kodwa kuthiwa i-corona ilethwa yithi abantu bamnyama. Because ivalele amabhoda. Hayi, umbuso wamasosha buhlungu bakithi. Uma singazange satshintsha yikho ngikhala kumaZimbabwe wonke ukuthi kumele ukuthi thina sizikhulule thina. Uma singazange sazikhulula thina siloku sikhwebhana engiloku ngikhala ngakho mina. Come 2023 kumele ukuthi abantu sikhethe iqembu liright, sivotele iqembu liright. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani balandeli baka Studio 7. Lo khulumayo uMandla Nkosi, uChairman wabontanga eBubi District. Mina ngithanda ukukhuluma ngodaba lukaba kuMonzora olokuthi ethi yena uya contesta under MDC Alliance. Ukukontesta MDC Alliance luvalo yini lokwesaba ukudliwa yini or lo muntu kahle kahle yena uthunywa ukuthi ezodiliza iMDC Alliance? Udaba lwakhe nganandithole kahle kahle ukuthi yena uqondene ngoba uma sithi akhangela vele iparty ekureyisi ibhizi eligijima kakhulu MDC Alliance yilo ibhizi esikhaya ukuthi ngikhona yilo lingathiya iZanu-PF. Le MDC nithwakaze ngeke sikhulume ngayo ngoba iparty yokufuna kuphela ukudlala abantu ingqondo kuphela. Kahle kahle ngoba bona abakwazi into abayifunayo, bafuna ukudabula iZimbabwe Center. Ukuthi kahle kahle bafunani emathebeleni nothi sogcwele amashona lathi singe singabazukulu bamashona. So uma bedabula esenter iZimbabwe bashuto ngkhona so thina siqondena. So leyo ngeke siyikhayele kangako. Sesikhayela ngoMonzora. UMonzora sicele ekeme into yakhe yokudisturba. Uma yena ekhayelela idlelo kayekele thina sitshaya intambo. Sizamnika ke idlelo elithandayo yena uma ekhayelela idlelo. Kaqaleni ngestori sakhe lesofuna umuntu onko edisturba. Uma izathi yena uyi-MDC Alliance waye conteste i-MDCT kathesi usixothela abantu ephalamende ethi ngabantu abangene ngetikiti lakhe. Yena itikiti lakhe kwayi-MDCT. Thina ubona bengene nge-MDC Alliance. UMonzora akekeme isitori sakhe leso. Akekeme sibili. Engafuni ukuthi edisturbe. Yena uma ukuthi onko ezephiwe imali kadla imali. imali kuphela ehambe elanga kunokuthi onkosi disiqedele uhlelo ngoba thina vele esikhale itonkwa iZanu-PF vele asiyizwa iMDC Alliance vele asiyizwa vehlala siyichayile namanje futhi sayichaya ngo-2023 uma umonzo lengasiphambaniselanga abantu bethu ngokuthi etheni iMDC Alliance lokubheka ukudisiepha isikokutonkwa ikufuna ukukhontesta lofuzo odisiepha ngiyacela sibili hlobo bantu be-MDC Alliance asikenzi kuhlusise kahle kahle udaba lukamonzora lo ngiyabonga
siyalibingelela balandeli be-Studio 7 lanima-journalist akithonke America ndawo zonke nje emhlaba wonke jikelele siyayizwa indaba ye-background le okukhulunywa ngayo ekhaya so izinduna ezichasisa ukuthi ama-organizations la kumbe ngithi ama-groups amanye la asebekhulume lawo ama-groups yathi izinduna ziphathe udaba lolo eqinisweni uma kuwukuthi induna izokuthi eziphathe udaba lolo kungama-groups amanye atsho njalo kumbe lama-victims abaluphathe ngendlela efaneleyo bengalingi siyabacela singabantu ababo ukuthatha inhlangothi zikahulumende kumbe ukuhambisana norhulumende ngendlela afisa khona ababona ukuthi benza njani ubhoso nalo weZimbabwe kuthiwa ngumnangakho ubhoso we-Gugraund kavotshwe ayijele kavotshwe ayijele iqiniso leyo ngumotkha indlovu lo obeyitshela nini
salubonani salubonani balalalo bakwa-Studio 7 ukhuluma ngudondela idigi ngadigi yakuqubuka ngiseplumbe uthenda ukuthi kumethinja yazi ukuthi zizabeleyo lihlupha kuphela yakwazi ukuthi ZANU-PF yiyo ebusayo la okomali ngazilenzela yacabanga ubaba umgabe ukuthi wathini ukuthi sile how many strategies zokuyina ama-elections cabanga 2002 buya sabuya ku-28 ukuthi kwenzani ngama-strategies ukuyo kathesi sithe umgabe esequma lajabula lathi idife kathe selikhala futhi liqalela selilokhe liphande amangcwaba likhuluma ngegugurawundi hayi alikemlimba ngendaba zokuphande amangcwaba vele siyawina futhi la ama-elections azayo la bamberi nokuyina ama-elections
salibonani salibona Studio 7 njani njani Studio 7 yeah igama ngiphethrosi ngokuhlala ngilaphela ba yeah besicela madoda ukuthi asivoteni mafowethu asiregisteni asiregisteni ngobuningi wethu madoda siregisteni sizamene isikhipha zami le madoda asizamene amandla wonke ale ibona into yenzakala eZambia madoda asizamene nathi ukubambana sizame ukuthi sivotele especially MDC ye lama-chance okuthi singakhiphi izandla asivoteni ngobuningi madoda siregistile nosembu yakhona asizamene asizamene madoda sizame ukukhipha izandla besiphume ukuhluphekeni sivote salinda ivoti ivoti makulindwa makuvotwa manje siyalinda asimove lapho esikhona senzeni nje abantu beZambia madoda asenzeni kanjani sivote silindeni amavoti ethu asinyakazi lapho esiyabe sikhona lapho esiyabe sivote khona uligazela ukungabi khona please bafowethu asizameni sisukume nini madoda
wena kakomo wenkunzi emanxeba ekhonya ikwele melika izwakale kwelikamthakazi eish ngiyakuhalalisela ngalo msebenzi wakho nalabo osebenza nabo futhi kasibonge kuleyo ndawo kankomo naye indaba engihluphayo aluba ngizwa udaba lwale ndoda ethi yona izinduna zakamthwakazi kazihambe zibuzabuza abantu abahlukunyezwayo nabafelwayo nabayenziwa lokhu nalokho yigugulawunda leyo eyayiyenzwe ngabomo itshaliwe ukubana izosiqeda kwelikamthwakazi eish naye indaba ebuhlungu kangakanani ngoba isela lingayisho kanjani indaba yokuthi hey lina enginitshontsheleyo nina engilenzele lokhu nalokhu wena sebenzisana ubani nobani ukubana besho ukubana litshontshelwe kungakanani litshontshelwe kanjani litshontshelwe kuphi nakuphi nizigwele isela lakutholaphi lokho kayikho leyo nakanjani kayikho leyo ngumdlalo nje lowo mhlawumbe ngeyinye indlela njalo esibuya eyokuzothukumeza abantu kumbe uzothusela abantu ngayo sizothuselwa njalo ngoba kuyabe sokusazakala ukuthi ubani uthe ufuna lokho ubani uthe ufuna okungaka wahlukunyezwa okungaka ayikho leyo sicela ihlonipho kuleyo ndawo sicela ihlonipho ngoba sithanda ukuwazi ukubana ubani owavusa umvundla akaphume obala first before sikhulume ngale nto ngoba isela malingakaza ukubana sazi ukubana isela ubani uyisigani ubani angeke isebenzeke le
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyeze lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida litshaya isigaba seLouisiana kwele Melika izolo likusibanga esiphezulu esithiwa Category 4 ladala umonakalo omkhulu kakhulu. Leli yezi lifike ngemva kweminyaka elithumi lasithupha kwana izulu leyezi uHurricane Katarina elabulala abantu abaningi ladala umonakalo omkhulu. Ele Israel lihlasele indawo ezihlala abenhlanganiso yeHamas esigabeni seGaza Strip izolo ngokuhaza inhlamvu lamabhomba. Lokhu bekuyiphindisela amaPalestina acatshangelwa ukuthi aphosele amabhomba kwele Israel kuthange. Kwezemelika, iziphathamandla zebutho leMelika zithi indizamtshina ezingelabatshayeli ezohlobo lwe-drone zihlasele imota ebicatshangelwa ukuthi ifuna ukudubula abantu ababalekayo egcekeni lendizamtshina edolobheni leKabul kwele Afghanistan izolo. Lokhu ngokwesibili kusetshenziswa kwendizamtshina lezi ekuhlaseleni amalwayi cacha enhlanganiso ye-ISIS-K. Ngomvulo kubulewe amalunga enhlanganiso le amabili agoqela omunye okuthiwa nguye ohlela iqhinga lokudutshulwa kwamabhomba abulala amasotsha eMelika alithumi lantathu labakwele Afghanistan abalikhulu lamathumi ayisikhombisa edolobheni leKabul. Lolu daba soluthiye uhulumende kamongameli Joe Biden esesolwa ngabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama advisors wakhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasotsha awe America from Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama Americans ase Afghanistan lalabo ababencedisa iAmerica during i 20 years yabo bese Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebe ku safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe eAfghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasotsha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini ngoba khona manje siya azi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancediswa i-America. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade indizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizokutwa sebeblokwa kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden yes kubalulekile ukuthi asolwe ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, imajority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan ngoba bathi 20 years impilo ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kwinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika Trump
la ngesikhathi sika Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe eAfghanistan. UBiden wawina ukhetho nga udaba lolu olu Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumela aphenduke ekhaya, ngoba wasabona isidingo sokuthi iAmerica ibilokise Afghanistan.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seVirginia ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izikolo ziyavulwa namuhla kulokukhonona kwabazali abathi lokhu kulakho kumemethekisa igciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.